Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 20 Mfumfu 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Asivumelani le proclamation ephumileyo egazethweke ngumnangagwa ebiza ke ukubana kube le by-election. Okokuqala ke indaba ke yama recalls yayenzwa ngendlela ke emthethwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usenqume ukuba mhlaka 9 Mpalakazi yilo ilanga eliza kwenziwa ukhetho lokuthatha izikhundla zamalunga edale lephalamende awe-CCC axotshiswayo kulelidale ngumnumzana Sengezo Chabangu.
Ma betiba bempini kuyaphazamisa imisebenzi yokuphojwisa izinto lezo kube sekusenza ukuthi okulutshwane khonokho kuyabe kukhona okwenziweyo intengo yakho ifine idlulela labo abathengayo.
Abakumsebenzi wezokulima bakhuthaza ukumiswa kwempi e-Israel le-Hamas ngoba isesatshelwa ukuba izaphazamisa ukusebenzelana kweZimbabwe lele-Israel emsebenzini wezokulima. Umbukiso wensuku ezimbili wabebhanga le-Stanbic wokusebenzelana labe-China abawenza minyaka yonke owezamabhizimusi owe-Stanbic China Day usungulwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usenqume ukuba umhlaka 9 Mpalakazi ilo ilanga eliza kwenziwa ukhetho lokuthatha izikhundla zamalunga edale lephalamende awebandla Let Citizens Coalition for Change ezaxotshwayo kuleli dale. Kodwa abe-CCC bona bathi inyathelo elithethwe nguMnangagwa alikho emthethweni. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ukulesi saziso esiphume kugwalondaba lukahulumende olwe Government Gazette, umongameli Mnangagwa uhle wabeka ukuba ilanga likamhlaka 7 Lwezi kulapho okuzahlala idale lokubhalisa abafuna ukuncintisa kulolu khetho i-nomination court. Indawo ezakwenza ukhetho lwama by-elections zibalisa iBinga North, Bulawayo South, Country Park, Lobengula Magwegwe, Lupane East, Mavuku Tafara, Mpopo Mamzilikazi, La Senketa. Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Siziba uhle wathi ibandla leli kalivumelani lokwethulwe ngumongameli ngoba ephambana lomthetho.
Ina njenge-CCC asivumelani le proclamation ephumileyo egazethweke ngumnangagwa ebiza ke ukubana kube le by-election. Okokuqala ke indaba ke yama recalls yayenzwa ngendlela ke emthethweni. The Speaker of Parliament acted in error. Akufanelanga ke kube la any member of parliament owavotelwayo okhitshwayo ngenxa yokubana descending party as per the constitution of Zimbabwe yiyo elelungelo yokurecola umuntu. I-CCC ekhokhelwa ngubaba Nelson Chamisa ayila muntu omrecolileyo. Therefore yikho indaba yakhona isemadale ke High Court yeZimbabwe.
Kodwa isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Farai Marapira uveze ukuba umongameli Mnangagwa ulandela umthetho esithi ukuxotsha kwamalunga e-CCC akulani lebandla lakhe.
As ZANU-PF, we always relish and look forward to participating in democratic processes like elections, by-elections and so on. So we never enter elections to lose them. We're the mass party, we're the part of the people.
Ugotwa igqwetha elizimeleyo umnumzana Mpilo Dube uthi okwenziwa ngumongameli kusemthethweni lapho eParliament kungasela amalunga kumele kube lokhetho esithi labo abafuna ukuphikisa lokhu bangaya emthethwandaba.
Umongameli ulandela umthetho ngenxa yokuthi singakhangela indaba leyi yama MPs awe-CCC. kwakumele kuqale kuchace ukuthi incwadi le ivele kubani ukuthi hayi madoda thina sime kanje kanje kodwa ke kungasenani ukuphambaniseka kwezinto ukuthi khona maso kusiyiwa emthethweni kuyiwa lapho isikhathi ilanga lokhetho selizela kukhulunywa lakhankaso kusho ukuthi lokhu kuzayenza ukuthi iwudaba le-CCC lungani lwenzima
ingcitshi kwezombusazwe osebenza nenhlanganiso ye-People's Unit of Zimbabwe umnumzana Herbert Chamuka uthi kusobala ukuba lokho kwenzakalayo yibuqili obusegcebeni be-ZANU-PF
bona imisebenzi ye-ZANU-PF yonke le imisebenzi yenzwa nguChabangu yokuxotsha ama-MPs e-CCC ayiyo msebenzi kaChabangu leyi but leyi yimisebenzi iyenzwa iparty ye-ZANU-PF
lokho kusekelwe ngenye ingcitshi esebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana bekezela gumbo
njengoba sibona ukuproclaima kukapresident ama dates e-by-election kutshengisa ukuthi eZimbabwe akula separation of powers ikhoti uyayi-undermine ngoba idaba maisisephambi kwamakhoti kumele ukuthi upresident eqale emikhoti ifake i-decision
okolunye udaba olufanayo umeya wedolobho lemaswingo unkosazana Chantel Chiwara usemisiwe layo umsebenzi ngemva kokuba umphathintambo obona ngezamadolobho lobele idolobho leli ukuba uChiwara usexotshiwe laye ngozithi unginobhala jikelele we-CCC umnumzana Sengezo Chabangu onguye owaxothisa amalunga awe-CCC awedayele ephalamende senate nakumakhansili ngimele istudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Uhlangothi lwezokulima eZimbabwe selikhuthaze ukuthi imiswe impi ephakathi kwele Israel leHamas esibulalise abantu abaningi. Uhlangothi loluthi impi le izaphazamisa ukusebenzelana phakathi kwalo le Israel ebiphathisa ngemitshina yokulima lokuthelezelwa kanye lolwazi lwezokulima kukhangelwa kakhulu endaweni ezingani izulu elinenye. Ekuhlaziyeni lolu daba e-Studio 7 ikhulume lomqondisi wenhlanganiso ebona ngezokulima e-Agricultural Technical and Extension Services, Agritex, esabelweni seMathabeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni.
I-Israyeli ingamanye amazwe alo lwazi oludilileyo kwezokulima kwezemitshina yokutelezela bekwenzeni nje imisebenzi etshiyeneyo ephathisa uhlelo lwe-Agrical. Nxa besiba sempini kuyaphazamisa imisebenzi yokuproduce izinto lezi kube sekusenza ukuthi okulutshwane khonokho kuyabe kukhona okwenziweyo intengo yakho icine idulela labo abathengayo. Kanti-ke khona vele ukuxabana kwabantu kakukuhle kuyaphazamisa lenhlalakahle yabantu ngoba sonkeni kufuze sihlale singabantu nje abakhululekileyo ukuze sinikane kuhle imbono sifundisane kusiba lula. Pho-ke nxa kusiba lengxabano iyamisa ibudlelwano lobu abantu sebekhangele ngezenzo kumbe kuphazamise-ke ukutholakala kwezinye izinto ngoba amanye amafektari alakho ukuthi abe sedilikile kumbe indlela okuhamba khona izinto siya kwabanye amazwe lathi sinje kuphazamiseka kugcine kungasahambeli ngendlela esifisa ngayo.
Njengohlangothi lwezokulima yiziphi izifundo ezingatholakala kulimpi?
Isiqokoqela esokufunda kwizimpilezi kungaba yona le kungaba ngeRussia le-Ukraine yikuthi asiliseni njengeZimbabwe ukuthi okweneliselayo ukuthi sizilimele kube kunenge sigcine njalo ekufakeni amafektari ayenza lezo zinto lapha kithi ukuze impilo zethu kakhulukazi zingabi ngezijekwa lusekelo oluvela kwamanye amazwe.
Sikhangela kakhulu i-Israel lapha ibiphathisa ngani uhlangothi lwezokulima eZimbabwe?
Kakhulukazi i-technology ukuthelela. Israel yindawo yomlelo ngale yikho lapho abenzi kuceceshe okuningi bekhangele ukucubungula indlela zokusebenzisa amanzi ngendlela phezulu ukuze phela inzuzo namanzi amalutshwane nalawo ibe phezulu njalo siyaba lamathuba okuhambisa abantu besiyafunda e-Israel ngendlela zokulima lokufuya ezithiyeneyo kanye lokufunda ngendlela ze-technology yonale yokuthelela. So ngakuphazamiseka ngale kusho ukuthi kwesinye isikhathi lezinye inhlelo ezinjengazona lezi zingagcina sesizikhuthi.
Lo ube ngumqondisi wenhlanganiso ebona ngezokulima e-Agricultural Technical and Extension Services, Agritex, esabelweni samathebelele North Mnumzana Dumisani Nyoni, exoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Lamuhla abebhanga leStandbic babe lombukiso abawenza minyaka yonke labe China owezamabhizimusi oweStandbic China Day. Lombukiso wenziwa ngenjongo yokuqinisa ubudlelwano phakathi kwabasomabhizimusi baseZimbabwe labe China. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Elandisa phezu kokuqakatheka kwalolu suku, umqondisi weStandbic eZimbabwe, uMnumzana Solomon Nyanongo, uthi bazokwenza konke okusemandleni abo ukuqinisa ukusebenzelana kwabosomabhizimusi bamazwe omabili ukuze kungabi lokuqilana kwamacelela.
Most of the Zimbabwean companies that buy from China, and through network we do have partners in China who are there to authenticate products which are being sourced from China to make sure that they get them at a good value and also the right quality.
Iningi lama company lithenga impahla kwele China. Silabo esisebenzisana labo kwele China abayibo abakhangela isimo sempahla evela kwele China ukubona ukuthi bathola impahla elungileyo.
Kulaba amankampani amanengi aphatheka kulombukiso agoqela akumsebenzi wama insurance. Unkosazana Samantha Sisasenkosi Ncube ongumcebisi kwezokuthatha ama insurance ulandisa kabanzi ukuba busiza ngayiphi indlela ubudlelwano laba kwamanye amazwe afana leChina.
We're hoping ukuthi kuba lapha sizabonakala sikwanise futhi ukushowcase ama-products esiwa-offerayo. Sihlangana lamanye amabhizinisi sibanceda ngendingo zabo zonke zeinshorensi.
Umqondisi obona ngenhlelo ezethulwa yinkampani yezindaba eye-Diplomat, unkosazana Nomathemba Hlekisa Dube, uthi leli lithuba elihle lokuqinisa ubudlelwano phakathi kwabosomabhizimusi bamazwe omabili.
Sibuye ukuthi sihlangane lama different businesses abuyile lapha ukuthi abekwazi ukuthi sina sikhona ukuthi nolama embassies abefuna ukusebenza lapha bayakwazi ukwenza lokho ngokubuya kithi sibancedise.
Okhokhela inhlanganiso yabo somabhizimusi eye Confederations of Zimbabwe Industries CZI, unkosikazi Sekai Kuvarika, ulandisa ngezifiso zenhlanganiso yakhe ekudlelaneni kwabo labo sowabo abe China.
This presents an opportunity for entrepreneurship, and it presents an opportunity for investment. It presents an opportunity for business partnerships.
Lokhu kunikeza ithuba lokusungula amabhizimusi njalo kwezokusebenzisana kwezamabhizimusi.
Esinye isiphathamandla sebhanga le-Industrial and Commercial Bank of China, ICBC, uMnumzana Honine Liu, uthi ukwanda kwamankampani elizwe lakhe eZimbabwe kuyisibonelo sokuqina kobudlelwano phakathi kwamazwe womabili.
Certain to see more clients from Zimbabwe to export more products to China, which is going to be enjoyed by the Chinese consumers.
Sifisa njalo ukubona amakampani amaningi ethengiselana lawakwele China kwela kusasa.
Imizamo ye-Studio 7 yokuzwa imibono kahulumende weZimbabwe ngobudlelwano leChina kwezamabhizimusi ibe liphutha njengoba umphathintambo wobudlelwano lamanye amazwe lezamabhizimusi uMnumzana Frederick Shaba ubengadobhi ucingo lukamakhalekhukhwini wakhe. Ubudlelwano beZimbabwe leChina buhlezi buqinile kusukela ngempi yenkululeko. Lokhu kuvezwa luphenyo olwenziwe ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba, United Nations Comtrade, ethi ngomnyaka odluleyo umsebenzi wokuthengiselana phakathi kwamazwe omabili iZimbabwe ithenge impahla ebiza amadola eMelika edlula ibillion 1.1 billion kwele China, yona yathenga impahla ebiza amadola edlula ingxenye yezigidi 583.6 million. eChina livame ukuthenga igwayi lamatshe aligugu enjiwayo awegolide, chrome lokunye kweZimbabwe. Usuku lwalonyaka olweStanbic China Day lunanzwa ngombukiso wensuku ezimbili oqale lamhlanje uphela kusasa phansi kwendikimba ethi Creating Sustainable Partnerships for Growth. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umama osakhulayo oleminyaka engamachumi amathathu yokuzalwa, unkosazana Priska Dale, obelethe amawele abantwana abathathu ngompalakazi womnyaka ophelileyo, obethwele nzima ukondla abantwana laba, usetholise isipho soncedo lwezigqoko lokudla kwabantwana ngabesifazana abangamapholisa kanye labomama bomanyano kaDorcas abebandla lokholo eleSeventh Day Adventist Church. Gubiga uEzra Chisasibanda.
Bebecula bekhitha mama bomanyano kaDoka benkonzo yesabata kanye namapholisa esifazana abenhlanganiso yeZimbabwe Republic Police Women's Network abanikeze unkosazana Priska Dale usizo lempahla lokudla. Umsokeli wesikhulumeli samapholisa akubulawa njalo elilunga lenhlanganiso yabesifazana asesipholiseni u-assistant inspector Nomalanga Msebele uchasisa okubafuqe ukuthi basize uMadale.
Kule nhlanganiso okuthiwa iZimbabwe Therapy Women's Network. I-network loku kusitsho inhlanganiso yabomama sikhangela under international building and social responsibility. Kukhangela nje uZulu ukuthi abantu bahleli njani lokusizana. Sasesisizwa kumedia ukuthi uPriska Dale ubelethile abantwana abathathu. Okuqala wangikhona uleminyaka emithathu, khathesi sebusisiwe futhi ngabantwana abathathu. Sasesimzwela, sazwelana naye njengabomama. Sasesingena ezikhwameni zethu saqoqaqoqa lokho kuncane sikutholileyo sokuthi asizakale ekondleni laba bantu.
Unkosikazi Rowena Gumede wemele omama bakaDoka unqoma okwenziwe ngabenhlanganiso yakhe lamapholisa.
Ngumlimi njengabomama ukuthi sithe bakithi umntwana nangu bakithi okhalayo lapha sile slogane esinye nxa sikuwumensinisesithi endithi nawo kuthiwa nxa subonile umntelo hlupho olunje wena kumele ube ngofaka i-full stop editheni lwakhe. Thina kuphela njengabomama bakaDoka sithi vutha mlilo lapho kubonakale khona inidi sithi chiphini sizokuthi sivale lapho kulani okudinga ukuthi kuvale khona.
Uphiwe impahla lokudla ozamphathisa kwesikhathi eside uMadale labantu bakhe abangamankazana uSiyanda usimele okuhlelo. Siyabonga abenhlanganiso yabesifazana abasesipholiseni kanye labomama bakaDoka banxusa abanye omama benhlanganiso ezijineyo ukuthi bancede uMadale, njalo yena ukhuthaza ukuthi baqhubeke ngokwenzela hathi yena kuphela umusa onje kodwa kabeqelela kwabanye omama ababhekane lodubo olunje. Uphiwe impahla lokudla ozamphathisa kwesikhathi eside uMadale labantu bakhe abangamankazana uSiyanda usimele okuhlelo. Siyabonga abenhlanganiso yabesifazana abasesipholiseni kanye labomama bakaDoka banxusa abanye omama benhlanganiso ezijineyo ukuthi bancede uMadale, njalo yena ukhuthaza ukuthi baqhubeke ngokwenzela hathi yena kuphela umusa onje kodwa kabeqelela kwabanye omama ababhekane lodubo olunje. Kunjalo nje ugatha lukahulumende olubona ngezamadolobho lubhalele amakhansila webandla eliphikisayo ele-Citizen Coalition for Change ukuthi aseyiwo malunga ekhansili kulandela ukuxotshwa kwawo ngumnumzana Sengozo Chabangu ozithi ungunobhala jikelele waleli bandla. Umsekeli kameya wakobulawayo ukhansila Donaldson Mabutho uthi liqiniswe incwadi yakhona sebeyitholile.
Sesitholile amagwaliba abhalwe nguminista la abhalwe ngutown clerk ukuthi thina ke asisengokhansila. Into ekhona ke ukuthi thina savotelwa ngabantu. I got 5,862 votes kuward 9, the highest in the entire wards kobulawayo. And abantu bakobulawayo abantu bempophoma akabajabulanga ngento eyenziwe nguSengezo Chabangu. And very soon I think abantu baza expressa ukungajabulanga kwabo ngendlela yokutshengisela okusemthethweni peacefully.
Ukhansila waleli bandla le-TPC wakhethwa kuhlangothi lwabomama ngaphansi kwe-proportional remuneration unkosazana Sibusiso Chongwe laye uxotshiwe uthi okwenzakalayo lihlazo.
Ye qeda ukureceiva incwadi evela ecouncilin kuklek esithi angisanga ukhansela owakobulawayo because of incwadi ebhalwe ngulozi tena ngu Secretary General of ECCC. It's a disappointing act by the Minister of Local Authority. Bengicabanga nje ukuthi njengabantu abafundile abahamba esikole abawaziyo umthetho owelizwe, though at least respect the constitution, respect the law of the country.
Ukhansela waleli bandla le-TBC owakhethwa kuhlanganiselwa bomama ngaphansi kwe-professional remuneration nkosazana Zibusiso Chongwe laye uxotshiwe uthi okwenzakalayo lihlazo.
Kumbe imhlolo kumbe kuyini, silesimanga kakhulu ukuthi usesirikhola ade aseyiwo amalunga ephathi. Mina ngokwami lokhu engiyi-TBC angisukanga ibandla elilo elangikhethayo langifaka ku-PR Council, angizange ngike ngisuke lokhu engikhona khona.
Ibandla le-TBC lithi selibhale amapholisa licela ukutshengisela kobulawayo lisola isinqumo lesi mhlaka 23 kuMfumfu. Ngigama lami ngu-Ezra Chisa Sibandawe, Studio 7 kobulawayo.
Abekansili yemaphandleni eWange Rural District babika ukuba sebelolo ngeumthetho ozabasiza ukubuthanisa imali yokuqhuba inhlelo zentuthuko emangweni lo ngokuhlawulisa abamabhizimusi lezakhamizi imithelo. Umthetho lo ubikwa usezandleni zohlangothi lukahulumende ole-Local Government and Public Works, bona abasawuhlolisisa andubana upasiswe. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba.
Okumqoka ngalomthetho ozalawula amawadi angamachumi amabili lesithupha 26 yikubamba ngamandla izakhamizi zemaphandleni eWange ukuba zikhokhe umthelo wamadola amahlanu emelika ngomnyaka emuntwini munye ngamunye ngemva kokunanzelela ukuba imizi eminingi sekuyiminyaka ingakhokhi imfanelo le. Umnumzana Sikhumbuzo Moyo, isiphathamandla esibona ngezemali kule kansili, uthi bakubone kuqakathekile ukubuthanisa izakhamizi ukuba bazichazele ngalomthetho.
Ngomthetho kufanele ukuthi wonke umuntu over 18 abhadale $5 yakhe. But abadala bayakhalaza, andawo umntathe ziyakhalaza nge-$5. Sitasiqaliseni i-homestead umuzi ngomuzi ngomuzi. But ngomthetho sathi hayi abadala mani sibahlisele ukunzima sithi $5 umuzi wonke.
UNkosikazi Junior Neluswi obona ngokubuthaniswa kwezimali lezi uveze ukuba ezinye iziqinti kazilahlupho lokukhokha imithelo, esithi kuqakathekile ukuthi ikansili ithole imali yokuqhuba inhlelo lokusebenzela kuhle izakhamizi. Uphe umzekeliso ukuthi ngabe bebelandela umthetho wokuhlawulwa kwemithelo, ngabe umhlangano lo ubuzabe uqhutshelwa esakhiweni hathi ngaphansi kwesihlahla.
Buka singu 2,500. Sikhiphe sonke i-$5, siyathola 12,500. Xa sesikhiphe 12,500, i-council lethi sidina ibethi siyirivasendi, lithi fixendi, ibhadala abantu abakhayo. Hambe singayehlule kuba lehosi, siyabalayo, sobadala siyakhuthaza ukuthi asikhiphe namanye amawadi ayenza izinto ezinye ezinkulu ngemali zona lezi, umthelo wekhanda.
Kodwa izakhamizi zamukelele elinyathelo ngokukhonona okukhulu, zisithi lomthelo uphezulu kakhulu njalo azenelisi nxa kukhangelwa ngesimo sendlala esisesiqintini lokusweleka kwamathuba emisebenzi yezandla engaziphathisa. UNkosikazi Miriam Ncube ongaphansi kwenduna uMvuthu uchasisa esakhe isizathu esenza engenelisi ukuhlawula lomthelo.
Siyakuswela sili lapho esikuthengisela khona. Ngoba mina ngiyayiluka amacansi, ngiyalima engadini, ngiyaswela lapho engithengisela khona.
Lokhu kugcizelelwe ngumakhelwane wakhe uNkosikazi Ntombi Yezwe Moyo, othi ukuswela imali yikho okwenza bebonakale angani abafuni ukulandela imithetho yesiqinti.
Ungazuyithola sugijimele kudleni, akulalutho. Uyabuka ufisa, angungaza kuyekela ukufisa into yesigaba. Kodwa uyabufisa, kodwa ngenxa yokuswela, uswela ukuthi wenze njani. Kunje abantwana babe sezikolweni ngi-school fees kunzima, kunzima. Ungahamba uthi uyafika, mina kuyabe kunginzimela kakhulu ukuthi yinswelo leziyana ngenxa yokuthi exactly imali ayikho eZimbabwe.
Imithelo le ihlawulwa kubosabhuku ibisidluliselwa enduneni isiyafika kukhansili, kodwa usabhuku wekashetshethe umnumzana Victor Ndlovu uthi lakibo kayifiki ngesimo sobunzima bempilo.
Into ehluphe ebantwini bephathentwini yabe khunto indlala eyasilamali yithi impendo yokuqala yithi Umnumzana
Joshua Ncube ophethe ibhuku le-BH36A uthi phezu kwenswelo abanye bekeliswa yokungaboni izithelo zalinhlanyelo.
Yona imali nale into engatholakaliyo. But uzosekuthiwa ukuze sikwenzele lokhu yikuthi wena kuphume kuwe kuyaphumani sokuthiyana abanye abanye bangabelakho but bekhangelele ukuthi bangaze bafake ingxeka kubuyi futhi ngendlela okukhulunywa ngayo la.
Ngokutsho kwekhansili yeWange, eminye njalo imithetho esikhwezwe kugatsha lwentuthuko yezabelo ngeyokukhuthaza abamankampani abakumsebenzi yokwemba esiqintini lesi ukuba lawo akhiphe imithelo ezaphathisa enhlelweni zentuthuko. Eminye njalo izakhangela ngokulondolozwa kwezemvelo, ukujeziswa kwalabo abephula imithetho ezalawula ukuhamba kwezimota labatshayeli, ikakhulu abamagonyeti abavame ukupaka loba ngaphi kwendawo yomango. Imithetho le ngelelwe ukuqala ukusebenza ekuqaleni komnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginokuthaba Dlamini.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi wodumo wePansula uHarrison Masuku odume ngegama lakhe kwezomculo elithi Ayoba Thilachi Zule. Sizwe exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Zile kwezomculo kwele Victoria Falls bayamthanda amagama yekela sizwe imbali yakhe ngamafichane.
Engazalelwa endaweni yase Victoria Falls ngomnyaka ka 1986 ngomculi iqembu lami kuthiwa Ayoba Thilachi Zule. Ukuthi Thilachi Zule means uthi Thilachi Zule libala le stonga ngesiNdebele siyabe sithi thela sigcwale.
Umculo wakhe bawuthakazelela abantu abaningi ikakhulu abahlali befolosi. Pho uthiwani lomculo Ayoba?
Umculo wami kuthiwa yiPansula Music. Ulamadlela ade ayi-7 oculayo lobhalayo nguHarrison Masuku.
Ayoba kukhona abanye abaculi abamenza wathanda ukucula umdumo lo.
Nangijabulela kakhulu ingoma zikaThaso ngisesemncane, so yinto eyayenza lami ukuthi ngikhawulezise ukuhlabela. So abantu engihlabela labo music lo ePansula ngomunye othiwa ngoRoni, abagidayo ngu-Angela lo-Avid lo Yoland yeba abantu abagidayo.
That is Yana to Bone, you were Alila Mastika, that is Yana to Bone, you were Alila Mastika, that is Yana to Bone, you were.
Umculo Ayoba Thilachi Zule uyatholakala kuma digital platforms la kubo Facebook
la ku YouTube Ayoba Thilachi Zule la ku WhatsApp siyakunika futhi siyabambeka enambeni zika 078 05 89 257 yizi namba lapho esibambeka khona. Ngiyabonga msakazi.
Sibonge laphana u Ezra Chisa Sibanda osiphe uhlelo lwe Woza Friday. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngutabo kancube.